eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus.
Fanele ukuthi singabe umuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lwaneni ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisa ama-enkyona lamatishu.
Ingcweti kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukunqabela indlala.
Uyakhuthaza ukuthi kumele ndawo lapho izinye elila khona abantu babalime inhlanyelo le evuthwa masinyane njengabobhengi njengeyinyawuthi.
Abantu bathi bayalamba okumangalisayo eZimbabwe.
Impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100, of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example, i-prostitution.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu kwele China. Omele inhlanganiso le eZimbabwe, uDokotela Alex Kasasira, utshele umsakazo weStudio 7 namhla ukuthi akukabi lomuntu okhanya elomkhuhlane lo elizweni kulabo abavela endaweni ezijiyeneyo kwele China lamanye amazwe osokuqhamuke umkhuhlane lo okhanya ungelapheki. Kulabantu abafika inkulungwane ezilitshumi lane, 14,000, abalomkhuhlane lo kwele China. Sokulabantu abalawo kwele Philippines, eRussia, eUnited States lamanye amazwe lapho osokuvinjwa khona abantu abavela kwele China ukuba bengangeni emazweni la. Ukuze sizwe ukuba abantu bangazivikela njani emkhuhlaneni lo, sixoxele ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu lakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani labantu abaningi abaphapha bevela endaweni ezikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane njalo World Health Organization isibekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le utalana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus yana aphume ezandleni. Zigezelwane izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ukuthi singabe umuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lwaneni ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisa ama-enkyona lamatishu.
Ye, nxa sisikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
UDokotela Elopis Banda yingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa, sixoxe laye ekobulawayo. Ingcwethi kwezokulima zithi kumele abantu eZimbabwe bahlanyele amabele atshiyeneyo njalo lotshani bezifuyo ukuze banqabele indlala elizweni ebangwa yikuswelakala kwezulu. Incwadi lezi zithi kunengi okungenziwa nguzulu ngesikhathi sokoma okungenza ukuthi abantu baziphilise hatshi ukuthi bamelele ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Enye yezincwadi lezi ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolijini leNational University of Science and Technology obona ngendlela ezibalulekileyo zokuhlenga abantu obizwa ngesilungu ngokuthi i-disaster management.
Isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama-mid season dry spells, ukuthi engxa phakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akunazulu ngithi izilimo bese zithitsha lithi selisiyabuya izulu sokuthile emasimini. Konke lokhu kuzahlala kukhona, kuzabe kuthiyana ngeminye iminyaka kube nganeno, kweminye iminyaka kube sezingeni eliphezulu, ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho. Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemathepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma.
Nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ukuqaliseke iminyaka le edluleyo, singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye kwakho kwakubona empilweni kumbe kumenjani?
Yes, ke saba lesomiso ngabo 1981-82 khonapho, saba lesomiso esifanayo pose ngo-91-92 le minyaka leyana o-2007-2008 kuye kwaba le ndlala enkulu pose ligoqele ilizwe lonke. Kuyabe kulokhu kusivakatshela nje cause ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu. Kube sokuthupha nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelana ibe mibili ibe mithathu, lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume aba malutshwane. Kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane, kodwa ingalandelana ibe mibili ibe mithathu lingane ukuthi izulu, ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo ithi silahlekele, ikakhulu ungasihelwa izifuyo nokuswelakala kokudla. Kwesinye isikhathi kuthina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho lima ngalo, kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo ekuphileni kwakho, usuzama ukuthi uvale isikhala esesivulekile ngokuswelakala kokudla.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyoni obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende ole-Agricultural Technical and Extension Services. Okwamanje-ke sesilinika-ke unumzana Everson Ndlovu ofundisa ecollision leNational University of Science and Technology.
Indlela leyo enkulu leyo isilimazile abantu. Ngiyakhuthaza ukuthi kuleke ndlela lapho izulu elina khona abantu babalime inhlanyelo leyo evuthwa masinyane njengabobhini njengeminyawuthi kuyavuthwa masinyane konkuyana kuyezela ukuthi at least okutholakalayo okuncane kutholakale. Abantu bayalamba ngithe bahla kanye ngelanga number 2 abantu sebelindele lelo hlelo le-WFP okusela uzanika abantu okudla ngithole semadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokhu, kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokhu? Ndlovu,
ngibona ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivate abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi nama-NGOs kazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yelelo hlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basadinga ukuthi bazwisise ngamandla. So kuhle sihlabele sikuhlabele sikuhlabele, maybe sithi sigcine sesithi ayi akube ngumthetho ukuthi otholakala elima umumbu etezi aboshwe nokubotshwa. Nakusho ukuthi umthetho ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulomntuwa vume khona kalimi isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengendawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bangalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcwedi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu engxa yabasakudli konke lokhu, akunjalo baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ungananzela sekuthethe o-H I V AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla. And sesikhonjiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula unyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma kodwa kangena botswana ivele liyahlanyelwa enyawuthi uyahlanyelwa zikhona indlela ngeqinisi lokuthi even lama universityathi angakhipha inhlelo zokuthi bakwanise ukugiga unyawuthi kubukuwubona ngezela ezingezabe zibangela ukuthi abantu balunywa abantu abayethanzi ngoba bathi kuyaluma kuphela nje zi
umnumzana Everson Ndlovu yingcwedi ebona ngokuhlengwa kwabantu eZimbabwe ngesilungu okubizwa kuthiwa i-disaster management. Kusenjalo abantu abalemisebenzi etshiyeneyo labathenga bethengisa impahla bathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe lokoma elizweni lonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abalamba emadolobheni bedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kuhulumende lemafekthalini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Matthew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma urban areas abantu esebenzela bona behle besincedise manje ukanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali wama salaries owama wages alright even ama school fees abanye abantwana bethu kabakahambe esikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupha inyama ngokwayo vele asakwanisi ukuyithenga ukudla njengesingwa asakwanisi ukuthenga amafutha ngokwawo asakwanisi ukuthenga ukulima kwangukona nje ubabona vele into yelinino leyi akusela vele emasimini akusela izinto so akusela lutho vele emphileni lapha so sibona vele izinto sezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uNkulunkulu uzosenzela kanjani ukuthi elungise into leyi masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure ohlala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sobusenza ukuba abantu bahambe emsebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hathi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Masibu sebenzi bahambe emsebenzini ukuyisebenza bahambe kedinga imali ngezinye indlela zabo for example yabachaya ama-consultants landlani ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikhwani so bagcina bachaya ama-consultants bagcina badu all the other things bahamba emsebenzini ukuyashiya ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Ruziwe uthi impilo enzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha imali engahulumende bethi ngeyabo kuthi imali eziphiwa abantu eze-social welfare abantu kumele bathole lezi mali kodwa kabazitholi lutho.
Esinye sakamuzi seHarare othe igama lakhe ngufarayi uthi abantu abaningi sebethembele kuNkulunkulu.
Just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke akula okulungayo wonke umuntu uyakhala kuNkulunkulu phezulu ezulwini siphila ngomusa wenkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLamek Mandevu uthi abantu kumele bazinisele ukuhambelana lesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not well, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is
ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ngikhuthaza abanye ontanga ukuthi silwisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo unkosikazi Faith Murewa uthi abesifazana abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela. Lalaba abasemadolobheni labo baba-affected ngokuswelakala kokudla. For example, singathi impuphu kathesi yenza malini yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example, i-prostitution, ubusela and all that. So khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba-affected ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela and of which ma singathi akhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that kodwa ma sesikhangela emadolobheni kukalutshwane ukuthi omunye ekhangele umakhelwane and all that so ngabe ama-organizers bekhangele wonke umuntu not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende olubona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we have started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni
banakekelwa.
Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Sikhangele siphathelene la kwamanye amazwe ngamafitshane. Yes, yes, kangele. Esiphathelene lawamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende wakwele Malawi uthi uzavimba imigwaqo yonke kusasa eqonda edalele High Court lapho kuza kwethulwa khona isinqumo sokhetho olwenziwa nyakenye. Wanqoba khona umnumzana Peter Mutareka. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenzanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million kwele Niger, eMali kanye leBurkina Faso bakhala ngendlala enkulu okokuthi iningi labo lilakho ukubulawa yindlala. Sike sikhangele ke ezamasiko. Lingathola njani izwi likandaba lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke? Kubekela phambili ngodaba lomendo. Siyakwazi ukuthi kulamantombazana akhala kakhulu esithi asathola umendo ngenxa yokuthi amajaha kungani kasatholakali. Lamhlanje-ke ngilo mfundisi kumbe ngithi u-apostle Midian Dube. Baba Dube, siyakuwamukela kuhlela.
Siyabonga Dube, kunjani my friend?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, nathi udaba abantwana bayakhala laba abasakhulayo abangamantombazana bathi umendo awusatholakali. Kuhamba njani Dube?
Kulama-problems ambalwa Dube engakhuluma ngawo. Okokuqala ikuthi obaba abekho ezindlini, abantwana abangamajaha abakhulileyo okumele ukuthi bashade abanabantu ababakhokhelayo ukuthi baqiniseke kumbe baqinise indaba yokushada, babe yisibonelo ebantwaneni babo abangamajaha. So abantwana abangamajaha babhizi badlalisa abantwana babantu. Okwesibili okulusupho kakhulu, wona lamantombazana akhala ngokuthi imendo kayikho, udaba lokuziphatha alusekho. Umntwana oselungele ukubenda kumele ahambe njengomama, kumele ahambe njengomuntu osebe. IBhayibheli lithi othole unkosikazi, ngesilungu lithi he who finds a wife uthole into ende, kanti bangathi uthi othole untombazana. So kuthi untombazana umele athiwe alungisiswe abe ngumama okubonakala elungele umendo. Ayisekho leyo ndaba omama abasela sikhathi lamantombazana abo, o-anti abasekho, sengo-anti besilungu, akusela direction ebantwaneni abangamantombazana. So sokuzima, especially lapho ebhola esifona thina Dube, abantwana babhizi baziphuzela amatshwala, balale ematshwaleni, yinto nje akuqedakani.
Manje
amajaha amaningi
kukhuqulwa njani kunoko?
Kumele besibhekene ukuthi konakale ngaphi, indaba ilahleke ngaphi, ngoba i-church lesintu especially empilweni yoluntu akwehlukananga kakhulu. Kumele ke sibhekene ukuthi ngitsho nasezikolo, ngoba izikolo azimelanga ukuthi zifundise lokho engathi i-academics kuphela, but kumele kube lokubunjwa kwabantwana, lokubunjwa kobuntu, both amantombazana labafana, kukhulunywe ngendaba yokuqhakatheka komendo, ngoba isisekelo selizwe lonke, isisekelo segaba sonke yimizi eqinileyo. So nxa kungesena mizi kutho ukuthi ikusasa yabantwana, ikusasa yelizwe, ikusasa yendawo alikho. Kuzabantwana ikuthi kuzagcwala abantwana abangalaboyise, abazakhula bengala-support, bengala-direction. So kuney'nkinga eziningi ezivele kungashadweni like kungashadini kwamantombazana lamajaha Dube.
Ye, ngamafutshane sibili kakhulu, akuvale khonapho Baba Dube.
Umuli Dube ake zibuyele emulini yakudala, abantu bachithe isikhathi labantwana babo, baba bachithe isikhathi lamajaha, omalume labo bangene bakhulume lamajaha ngokuqakatheka kokushada, o-anti labo mama bahlale phansi labantombazana bakhulume ngokuthi intombazana iziphatha kanjani esilungele ukushada. Yeke ulale etwaleni u-expect ukuvuka ujadile. Abanye ngabangena e-church umuntu abesesiba spiritual kakhulu, azakhohlwa ukuthi kushada nakulani lokuthi ube ngcwelengcwele kakhulu.
Ye, sithathele leli thuba ukuthi sibonge umpostoli uMidian Dube. Baba Dube, sibongile, ungadinwa kusasa.
Siyabonga Dube ba.
Siluqhuba lapha-ke udaba lwethu namhlanje. Okwamanje-ke sonke isikhathi sabajasi lo Mike Hove.
yebo mthakazo omuhle zimpapo omuhle yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sixoxalo iphithule maphosa owebandla elezaphu siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule lapho sixoxe lomnashe mtutsa owebandla elezanu PF siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni awusitshela umbono wakho malana ngalokho okwethulwe inhlanganiso e-Transparency International besithi akukatshintshi lutho kwelezimbabwe nxa sisixoxisana ngendaba zenkohlakalo
ngiyaphila buti Mike ngithande njalo ukubonga ukwemukelwa kuhlelo lwanamhlanje utshintsho lube khona but for the ways endabeni ze-corruption masibheka into zonke nje ezimbabwe ukuze uthole a-basic service kumele umuntu eqale esokole eze efike esigabeni sokudedize ukuthi ethole i-service
uyazi maphosa elizweni kule board yona elenjongo yokulwisana ngalolu dubo lwenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa ingcwethe ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo wena ukubona njani lokhu but
constitutionally and on paper izac i-organization enhle kodwa ekufakeni abantu abarani izac kulapho okwawonakala khona ngoba sibona umnankagwa efaka abantu ngokwazana labo sibona isihedwa ngosikazi ka General Sibusiso Moyo Oles Mathanda Moyo on his own konoko nje uhle kuyicompromise izac ngoba asithini ubaba Moyo utholakala emele investigator izac ngibona ngani into ezabanzima for umama uthe investigate ubaba sibona njalo isetshenziswa kakhulu endabeni zombangazwe lapho esibona besethuselana labantu abangavumelani labo bechiya abantu amele investigator ngendawo ze-corruption
abatsha bebandla le-ZANU PF bona bathi ibandla le-ZANU PF liyazama ukulwisana ngenkohlakalo elizweni ukubona njani lokho
akula nto abayaziyo ngaphandle kwe-propaganda ye-ZANU PF
kula bantu abathi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngeke alwisane ngalolu dubo ngenxa yokuthi amalunga yibo abatshontshayo besebenzisa imali kahulumende okungekho emthethweni asizweni umbono wakho ngalokho
ukhona na umthakathi owake wamaphambi kwesigaba sonke waziqamba ukuthi nguye umthakathi oseqede abantwana babantu esigabeni yikho okufana le ndaba kamnankagwa le government yakhe bethi bayalwisa i-corruption kunengi ama-past events e-corruption esiwaziyo e-involve ama-government officials
hayi sikuzwile iphithule gqiba uhlelo uphosela amazwi wakho okugcina
okumele sikwenze njengelizwe ukuthi siqale ukulwisana le-corruption into elula kakhulu izac ayisebenze ngendlela emele isebenze ngayo okwesibili izac ayinikeze wonke ama-resources afunakalayo ukuze isebenze kuhle kumele njengamazimbabwensi sike siqakathekise ukuhlanzeka kwe-government yethu ngitsho njalo ngoba asikaze sikuqakathekise ukuthi siforce umuntu owakhizwa nge-corruption to step down from i-government esalinde ukuthi i-investigation yakhe yenziwe ngatholakale ngelacala esengaqhubeka I think ngendlela lezi singaqala ukuthi sibe le-effective way yokulwisana le-corruption
hayi siyabonga iphithule Mthakazo muhle siluqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo iphithule maphosa owebandlele zaphu abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubela phambili sikhangela okwenzakalayo elizweni okuthinta abatsha uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese luqiba ngo-9 p.m. kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Kwanele kwanamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMayigobe. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Womanje ke sike sizwe ubutuntukameli inkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi omuhle labalaleli abalaleliyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngingakangeneli zini, ngithanda ukubonga bonke labo abathi intshumayelo zakho umsakazi, lo msakazo wenu ziyababusisa. Singathi uNkulunkulu angabenzela kuhle bonke abantu bakhe labo abalaleleyo, njengoba ngisazi ukuthi abanye nje sebelalele okwalesi sikhathi. Namhlanje ke sizakhangela, njengoba ngangitshilo ukuthi ake sithi ukuyibuyelela indaba yokukhula komuntu opheleleyo njengamazwi esawathola kuLuka chapter 3 verse 52. Lapho sikhumbuzane okufundeka kanje: uJesu waqhubeka emhlakanipheni nasekukhuleni nasemiseni kuNkulunkulu nakubantu. Ngesikhathi sedlule sikhulume ngokuhlakanipha langokukhula komzimba womuntu, ukuthi ngokunye kwezinto ezibonakalayo kwezine ubana umuntu akhule engumuntu ophepheleyo. Namhlanje-ke sibumkhayela isiqembu lesi esithi uJesu waqhubeka ekhula lasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Lapha kuthi ukuthi uJesu kakhulanga nje kuphela wahlakanipha waba lo mzimba omuhle obukekayo, kodwa wakhula emseni wabantu lakuNkulunkulu. Nxa kuthiwa emseni wabantu lakuNkulunkulu, kutho ukuthi wakhula wamukeleka njengomuntu opheleleyo, ozwisisayo. Njalo siyakwazi uJesu wayevele elemizwa njengabantu. Ukuba ukukhula emseni ebantwini kutho ukuthi kumele lawe uzibone uyingxenye yabantu abaphilayo, wenze lokhu okukhangelekileyo ebantwini, ube luncedo emphakathini ohlala kuwo, ungaze wenza engathi ubuntu abusekho kuwe. Ngithanda ukuthi-ke kulezi nsuku kulelela kithi sizwa indaba eziningi ezitshonisa umphefumulo. Ngidobhe enye yakhona le okuthiwa ngiyamabhemba. Into enjalo kayiniki umusa ebantwini, ngisho abantu abanye sebephenduke babazinyamazana, ngabasakwazi ukuthi baphilisane njengabantu. Besikwazi ukuthi bakhona abanye abanithi, abanye ukudla, abanye abangelathando. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi esibona ukubana laba abantu ubuntu abusekho kubo, uJesu wakwa nodumo emehlweni abantu baze bamdinga lalapho nxa engekho. Wena-ke nxa ungekho, abantu bathi kube mhlawumbe umlwane othi nxa ufika ebantwini baze bathi hawu savelelwa, kulanxa bebexoxa behleka kumnandi, ungafika wena ngenxa yokuthi awukho emseni wabo, kawuzwisisani labo, ubone sebezithulela, sebekhuluma ngamehlo, abanye bakhangele phansi. Ngobana bayakwazi ukuthi impilo yakho kayihlangani leyabo, awulathando, kawuziphathi njengomuntu. Abanye sezitho laba izikhundla ezinkulu, lamabizo abasezibaba emlonyeni yabantu ngenxa abalamusa ebantwini. Abanye baphanjaniswa yinotho, abanye njengoba ngisitho izikhundla. Angikhathali ukuthi isikhundla sikuphi, kumbe ngesombusazwe, kumbe ngesani, kumbe ngesechurch, kumbe ngesemsebenzini, banalo musa ebantwini ukuze ukhule kuyomuntu opheleleyo. Zihlobo ezithandekileyo, asidingeni umusa ebantwini, sidingeni umusa kuNkulunkulu asiphathise ukuze sikhule sinjengabantu abahlangeneyo abapheleleyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo ingcwele, napha abantu bakho abalaleleyo, banike ukukhula okupheleleyo, bathi nxa sebethole ukuhlakanipha bathole lokubana babe emseni wabantu, ukuzwisisana, ukuhlalisana, batholakale besemseni wakho. Silondoloze sigcine sila manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Incwethu kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukuthi anqabele indlala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Ngolivalisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapa 6 ekuseni.